So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvan Zazininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulungandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations. Abanye besola ubukhulu bequla ahambe lalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy as so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yini induna or inkosi yelizwe leli. Hayi,
umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa, wesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana loDouglas Monzoro, ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele ukuthi umuntu esebhadala 10,000 wena ohluta leyibhekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 lena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambe lalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho lusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo ngumgcini sihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohake Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Jaramba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba exoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy as so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yini induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayala ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhuluma ukuthi kumele uhlalwe phansi kukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Yes, siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele palm endiza emtshineni akade beyilonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indiza mtshina yona leyo ibuye lo baba Mnangagwa kwela qula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipo Chiteza owakanyongono ukuthi hayi, iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vela abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar. I-currency yeZimbabwe i-US dollar. Khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonapho. Mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kungasetshenziswa ama ruble eRussia lama yuan eChina ama rupi. But bakhuluma ngokuthi western countries are bad.
Ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulalele ubona bengabantu abengatsha ziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abesizwayo ukuthi bahambe
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo foreign minister o ambassador o representayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele speech sona esakhe ukuthi babe le engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment nebathi amanye ama statistics akhuluma nge 90% ongela msebenzi so it's very wise ukuthi balete the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong we what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma iqiniso so sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebefithi hey west is wrong lok la lok so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lathi ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizubaba uRamaphosa la ngathi yathinta indaba yangkhona sezubaba uMbeki ekhuluma ngakho
Hello-ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika e-Ohio. Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bake elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla leZANU-PF lehluleke ukungenisa impehla. Ibandla le-CCC lenelise ukuvimba ibandla leZANU-PF ukuthi lithole inani lamalunga edalele ephalamende angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i-2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama-structures. UChamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla leZANU-PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubeka lingelangatsha.
UChamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi uyesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe. Kubonisa ke sobala ukuthi uChamisa laba abasiwa abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi. UChamisa babusa lokhana esingathi thina ngokuthi ngontando kayiphikiswa. UChamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe. La yena uChamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana lo Douglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uChamisa last time beze beye ku-Congress wadliwa wadliwa uDouglas Monzolo yiyo nje into eloku isekhanda lake kuyesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo kodwa thina akusimangazi lokhu ngoba siyazi nje ukuthi uThamisa vele ayikho indaba yakhe usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje so siyazi nje ukuthi kwena kuphelile ngoThamisa
abanye bathi kukungabi lengatsha kumbe ama structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho ukubona njani wena
vele uThamisa ukuthi adliwe kuma election kwakuvele kusobala sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi ezephathi nxa ungalazo kuyehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ebandla lakho kuzo zonke indawo siyakwazi ukuthi uThamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo siyazi ukuthi ama polling stations ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo so wayezobafaka njani so siyakwazi ke lokhu ukuthi kuyibo kwenza ukuthi adliwe ngoba wevele engakulungiselanga lelo khetho izamiso yayililungela ukhetho yayila abantu kuzo zonke indawo uThamisa wayengelakho konke lokhu uThamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu beZimbabwe kulokhu abakuzwayo ngenxa yama-sanctions la enzelwa abantu baseZimbabwe uThamisa okwakhe nje ukuthi yena athatha imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente kangeke atshintshe lutho uThamisa siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uThamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency kwahamba kanje kule iwadi kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke lezo ndawo so sokusitsho-ke ukuthi kwena kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uThamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho
alo-ke ngumnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe iningi lazo zilubhekisa kwelebhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies ukuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwelebhilitane
iningi labafuna ukuya phetsheya selilahlekelwe zimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba ubongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi
from December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu isikhathi sichithile ama-documents aza expire yazi nini yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba zika-Caroline zinde kakhulu
omunye odlwe imali laye uzama ukuya eBrithani ngu-Jan Phiri owakhuluma lonunu wayesithi umele abaqhathi
ngaqala ngikhuluma lonunu unono wasesithi yena uzongithulela umsebenzi so ngimthulele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000 and then ngakwenza lokho ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kanoni yayingasangeni ngihlale nithembise ukuthi uzobhadala next week from ngo-Epreli uze uzofika manje
Studio 7 ixhumane lonunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi yena uthi cha kasange adle imali yomuntu uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo
I used to apply I got 4 offers ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithethe ngikhethile I did refer ngarefeya, but ukuthi kwahamba njani sirethanana imali, I was not there, I was not part of it, and I'm sure bakwazi laba, I've never met them, I've never seen them, ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe, kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingephi i-agency?
Wapha manje.
Wapha manje wakulo muntu, umuntu akhona wathi unamaskiwa S. Wasethi choko la abantu babhadala, but umuntu akhona ukuthi joye ngasenawo. Manje manje my brother ngimfonele sengi. Wathi khona ngabe ngigula seriously ill. Bengidumba umzimba wonke nesukele ne-BP. Anginamali okwamanje. I can even change my bank details. Anginamali, kayidingi imali yakho.
Kulandile laba ababuya kweBrithani ngama-certificate of sponsorship. Bazithola bephethwe njengezigqili. Bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebedubeka ezaladini. Unkosikazi Khanyisa uyodube ngomunye ongasela msebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi, umqhatshi uyasehlisela i-rate yeholo, kodwa uma sisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela i-rate yeholo. So ngibona yani bekulesimenemene, asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile, ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko ze-rent kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Castle Care no-Richard Brithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kweBrithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengisele ilokhu zenu ama-certificate, bayabuya khona la bekungasela ama-shift, sebetshalisa ukufona around, hey ngicela i-shift, ngicela i-shift, but umuntu ebhadala ama-10,000. Vele ungavele uze umuntu esethi bhadala 10,000 wena ngiohluta hayi le yifekile uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well, anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 kohle ukucabange kuhle kwena lokhu.
Uhulumende kweBrithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bengabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship, abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kweBrithani Home Office yelile ukhuluma leStudio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngime leStudio 7 ngapha eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhlaka 11 ngenyanga ezayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kumakhansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezimba. Iphephandaba lobulembe leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yethi manimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abe siphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uchiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani? Siyaphila, siyaphila kakhulu. Mina ngikhala ngalo ndoda lo we-Sadiq lo, man of the mission, lo ndoda lo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama-results ebenjani, nokuthi abantu bebe-expect ukuthi kuwine bani, kuphume bani. Uyabona sho ukuthi wonke la amazwe la akhona alama-opposition party, opposition party ingadliwa sho ukuthi kumele bayale phela. Yinto abayichasisayo be-Sadiq ukuthi noma ufana ne-South Africa, Mozambique, Zambia, konke makunga wini opposition party kunga wini lokhu manje i ruling party kumele bayale bethi ayinanga akwenza ukuthi into phela bayichasisayo le abakhuluma into straight bengangumini la
ukuthi umnothe lezithuthula mina asizwe ngaye kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela nothi yena uthi asuka lapha bayitshela picture emhlanganweni ukukhuluma into engathiwa kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuka emazweni abagcwele kuwo besiza la sebezosebenza ama-industry sezivuliwe la so ilizwe selinemali yalo yikho ukuze sibone ukuthi hami nosithuthi nesizwe ngayo ekukhuluma isatshela abantu khuluma into engathiwa akusikho lokho akukhulumayo kasekase bathatha ilizwe leli njengebhizinisi labo daswaye bevula ama-passport office indawo zonke lezi bavulela ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali babuye lapho bazothiya imali amabhoda bathiya imali ama-airport bazobhatala i-school fees ezidurayo babhatale lezibhedlela bebhatale imibhedha bebhatale ama-ambulance bebhatale yonke into akula nto engabhadalayo lapha elizweni yonke into esiyimali libhizinisi labo nje lokhu berobha abantu kuthiwa yelizwe watch what this and that yonke into leyo kungahlonipha abantu abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume kufanele ukuthi kuzwe bona yona into abayikhuluma ayiyo i-right kuphela after 5 years beligama elefthini besuka betshela abantu ukuthi bawinile konke lokho yekungahlonipha abantu kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele-ke kulungise ngoba kuzalungiswa ngabantu ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise abantu baza kulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa ephumi lamadoda
njani balaleli be-studio seven ofela iqinisa lokukhulumayo hhayi umuntu phethe incube uvunyelwe nje ukuphupha noma kusemini umuntu uyaphupha noma kusebusuku uyaphupha noma engaze iphuphe ezulwini nje hhayi uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha yilungelo lakhe lokuphupha umuntu ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-amerika kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho awushaye phansi kwahle unquthule ayikho into ezobuya nomnankagwe ebembekayo khona manje seze kwaba wesi ngokudla ama-elections umuntu owinile asithatha wafaka angathi wuye owinile ngokwaqhwaqa hhayi ushaye phansi bhicincuba ushaye phansi ma kuyukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankagwe akukhona ozozanakho hhayi hhayi cabanga kahle baba hhayi ukuba ukuthi yingcwethi yezepolitika hhayi akubonisi lokho kubonisa nje njengomntwana oku-grade 1 ma ngabe wenza kanjalo umnankagwe angeke aze namix asibheje noma nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithenga ngayo abantu mina ngithi ngakunika yona ayikho ndothi into ezobuya nomnankagwe kuzoba nalo ubaba lo abathi nguchabango lo baba uyishaya incwa zombili ishaya imuve ishaya phambili lo baba ungathi nje la ume khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-CCC ngaso sokho isikhathi gxeka uChamisa kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election into ama-election ahambanga kahle ama-election benomkhonyovu phakathi nabantu bayi-PPC baboshwa abantu be-PPC bagcwele emajele akakuthi vulokho wakusitshela wathi ye amakhosi avumanga amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga ngoba lento yabuya yalungiswa kahle ngoba mina iChabango nguwo ohambe phambili ufuna ukuthi kungangeli ukuthi uthola indlela yokugxeka hhayi wena baba hhayi urongo
wena sabonga umsebenzi shingela abalaleli kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi beyikhulumela izanu ingani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besihluleka ujoseph chuma bayakhuluma nje ngokwasemsebenzini hhayi ukuthi bakhulume ukuthi amazimbabwe azaba lethemba lokuthi izanu p f government yabo lo mnankagwa upresident wabo ikhona into abazoyenza beyenzela amazimbabweni ayikho 40 years is too much ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu konke osithembisenyoni bathembisa abantu yesizovula amakampani bobulawayo ayikho into ezoyenzwa izanu ezibe sabamba ukukhethwa ngenkani sabamba amazimbabwe ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapholisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezanu ngoba amazimbabwe nasibe babafakayo kwezokukhetha ukuthi ngabe kuthiwa bathi babusa nje bavotele kodwa kusala ingane yezimbabwe izohlala ihluphekile ezilong ezizanu p f ingazange iphume embusweni into engakhulula amazimbabweni i-free and fair election khetha mthandayo bayithukusi ibadlile bebhumani bezanu ngoba vele ngiyeke ngi-friend fe bethi badle ithukusi abantu bezanu ngayiphi icampaign
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazi ustudio 7 ngifuna nje ukuthi ngiphikise ugawule lo. Ezugawule umuntu omdala mfela kodwa ukukhuluma akakwazi, akakwazi ugawule ukukhuluma. Uthi bathi ukhetho aluhambanga sebavumelana ukungena laphana. Laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wena wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa. Uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke kobulawayo emathebeleleni north. Kanti ke bayenza kahle bafaka laroba ku-presidential ikakhulu. Yikho lapho laroba khona leroba uChamisa wena gawule okhuluma yimuthulani Ndlovu kunduna usikhobokhobo.
Siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Cela u-president wethu Emerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akachazele ukuthi wabonile yini ama-portfolio khona ngapho eNew York. Atshenjele ukuthi uke wezwa yini kunuka ama-stewards khona ngapho. Akayangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimoto zihamba zithelele. Ngapha eZimbabwe sithwele nzima, amanzi ayahamba, amanzi akhona akaze ebuye abuye nuka. Abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasala unuka kuphela isiwethi kuphela ngamanzi angikhona. Uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo. Even nanxa umuntu egadini zizamtshina ehamba nje phezulu ngezwa sokunuka isiwethi awusukwazi ukuthi usudlule eZimbabwe. Akayangeki yini yena amazwe lawo angapha ephucukile, sitamela amazwe aphucukile. Lele lethokoza lingaphucuki kuyini, athi yinxa yezalo PF. Yena ukuphela kukwanisayo ukuthi kuphela afaka amapholisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo esenzalo. Sithwele nzima ngamapholisa, sithwele nzima nangezalo PF. Indlala vele isitshaya nje, sithwele nzima amagetsi ayahamba. Ngapho wayethi lingabona ukuthi inyama nxa sibone emafrijini simfonele, kodwa lezo namba zakhe kazijiyanga. Wayengasinikanga ifoni namba zakhe lezingase simfonele yaphe ukuthi inyama siyibone. So yena kayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga. Kayekele kungena abafana abancane bebusa.
Studio 7 linjani? Masakazethu. Siyabonga umsebenzi womdlalo ngakho elisethulela wona. Bakithi sesikhathele thina ngendaba zezalo PF. Wena malaki angikwazi ukuthi ngoba konjani lawo. Ungakuthi amapholisa abopha umuntu olecala. Icala lakhona lihlala ku-TCC. Kwe-ZANU-PF alinamacala khona kapho. Lagangada umuntu lina kukhampeni eHarare. Azange kube lo muntu obotshiwele athi umuntu utshaye imoto alimgangadile. Kodwa i-TCC ihambisa vusela amacala ukuthi nje mhlawumbe lathi asengakazalwa. Amacala akhona khona evuswa namhla ngoba sokudlula amavoti. Ake lizame ukubekela abantu bekhululeke. Sesisesesaba kunalokhu zemakhaya. Ngenxa yokuthi uyafika ekhaya mhlawumbe uthi uyalokhuzela usubotshi ngoba sisakwazi vele ukuyikuthi kuphi. Ake liyekele ukuhlukumeza abantu. Kanti manje la wina la winani lihlukumeza abantu. Amaphoyisa ake azikhulu ngamapholisa. Singathi ngamapholisa ukuthi amaphoyisa abopha umuntu olecala. Ukukhuluma ngamaphoyisa into esezinatha ontshengwa ezibhema inyawo phele ekhristal. Kanti kukhulunywa enyuzini vele khona ukuthi amaphoyisa eZimbabwe asebhema untshengwa adlile ekhuzini anathi untshengwa abhema ikhristal abhema inyawo kusese ngamaphoyisa khonokho. Asonto ngaseyona naleyo thina. Libanika ama-50 cents okuthi beyethenga inyawo phi ngemva kwayo kusebe siyabopha abantu abangalacala. Ake lizame ukulungisa izinto. Aliyangeki linanxa kuhlaka kuphumanisa kwezo kuthiwa abantu abathile bayabotshwa abe nabantu bengabotshwa. Nabo funa ukuzenza kanithwali iziqhwaga lapha. Akula bantu abakwazi ukuchaya mhlawumpe bebekubambe bekuchaya bekutshengisa indlela. Ngoba khanya layo ikhanda kho libukelile liyavuka.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kuloluhlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans. Usekelo lukaTrump luya luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye balesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations, abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezanu PF lingangenisi impehla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazizwa ngendaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.